abadala bande ukuchaye njalo ephihlumpheni njalo abandanga ukuthi bathi bhadla esikwaziyo ukuthi iZANU PF le-ANC bekule budlelwano obukhulu ubungeke uthole umuntu we-ANC esithi yena hayi kutho ukuthi iZANU ingane iyaphambanisa ingane yenza okungaphumeleli kahle ungambona sesitsho njalo umuntu omdala uyabe ikakhulu engo-ANC ekhuluma ngeZANU uyabe kubona ukuthi iZANU sokumele ukuthi ingane kufanele ikizulu kwamakhwapha kwele MDC uPresident Nelson Chamisa uqhubeke lokhu ebambe lenelo ilizwi elilodwa lokuthi ukukhulumisana kuqakathekile njalo kufanele kube khona umuntu othembakalayo ongancedisa lapho nxa kukhulunyiswana siyakwazi ukuthi uPresident Thabo Mbeki wathi uqondile lokho uPresident Zuma wavumelana lakho njalo siyazi ukuthi uhulumende kaPresident Cyril Ramaphosa uyavumelana lakho lokho ukuthi kukhanya kuyinto enhle njalo ebukekayo ukuthi kube lo muntu ozimeleyo njalo othembakalayo ongancedisa nxa kuyukuthi iZANU ingavuma ukuza etafuleni ukuzoxoxisana ngodaba lokubuswa kwelizwe.
Kachongo Bhadla njalo ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kwebandla le-MDC leZANU PF. Ukhulume nje ingane utsho amabandla wonke akwezombusasa.
Yikati phela dadewethu angithi uyazi ukuthi umnumzana uMnangagwa ulo mhlangano wakhe lo awuthi Pollard awuthi wona ke ulamabandla wonke nxa kuyikuthi South Africa ivumelana lakho lokuthi kule Pollard njalo iPollard igoqela bonke abantu abaqhakathekileyo angithi ngabe South Africa kayikhulumi phela ukuthi kuswelakala ukukhulumisana nxa isithi kuswelakala ukukhulumisana siyazi ukuthi iy'nkulumo eziqondileyo njalo ezinosindo eziswelakalayo ngeziphakathi kukapresident Nelson Chamisa owatshontshela ukhetho lo president weZANU PF umnumzana Mnangagwa onguye owabaleka lokhetho encediswa yicourt lamasotsha
kuyukuthi lingathola ithuba lokukhulumisana iSouth Africa ingumlamlankunzi liyabe liyakhuluma ngakhona ukuthi ukhetho lwantshontshwa yini kumbe ngokokuthi kwenziweni phambili kokulungisa umnotho welizwe libona ingane leSouth Africa mbele sadakhe lingabuyela futhi kudaba lokhetho lona solwadlula emthethwanda
kufanele sinanzelele ukuthi ingxoxo yokuthi udaba lokhetho solwadlula ingxoxo yokuthi hayi bo sokufanele sikhangele phambili ingxoxo eswela ukuzwisisa ukuthi ngathi okuhlupha ezomkhonomi yikuyini umkhonomi uhlutshwa yinto eyi-one into yakhona ngeyokuthi umkhonomi waqhubekela phambili nxa kulo hulumende okhanya engakhethwanga ngabantu uhulumende kufanele abe ngohulumende ohlonipha umthetho ogoqela kumbe oqala ngomthetho wozokhetho nxa uhulumende engahlonipha umthetho osomabhizinisi labanye abasuka amanye amazwe bayesaba ukuze elizweni elinjengalenelo besithi abantu laba bangahloniphi le mthetho yabo yokuthi kathi umuntu ukhethwa njani ukuthi abusa ilizwe ungafika lapho le mali yakho bakwanisa ukuhluthunela babalekelayo yilo lolu diwe esilalo yikho esizama ukuthi sikutsho nsuku zonke ukuthi upresident Nelson Chamisa lanxa sokuthiwa kutheni ngekaphonga usukuma ayehlala eceleni kukamnumzana Mnangagwa kwathi kasixoxisane ngoba kwenza ukuthi naye angasakholweka ebantwini abangaphandle ukuthi uyalandela umthetho kumbe uyalandela okuthiwa yi-principle ukuthi kule ndlela into ofanele zenziwe ngayo